Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 29/4/2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Fana lo mntu lokhu efake isigamba phezu kwebhrugu elilokhu lidabuka. Liyadabuka, uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi ifomula yabo ngoba laba abantu bazama ukwenza isimanga okungathi yinegati. But bayakwazi nabo ukuthi ama-principle awemali ne-economics vele awalungiswanga.
Uhulumende ubikwa eza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama-$2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo.
Kwi-EU2 evuleyi ya-affektha kakhulu abantwana besikolo njalo nge-problem lesilawo yamanzi. Khathesi akulala manzi, so abantwana besikolo kuyamele bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube lamanzi, amanzi angahluphi. Kuze kungagcina sifeyintelwa ngabantwana lapha esikolo.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwa isikhudumezi esithiwa i-U2 ngesilungu. Indlovu ziqhubeka zisifa endaweni egcinelwa inyamazana zendle wange-National Park ngenxa yokuswela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usiba lukhulu webhanga lesizwe iReserve Bank umnumzana John Manguja uthi uhulumende uza kwethula imali entsha isilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Uthe imali le entsha izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes njalo ibhanga lakhe lizaletha enye eyisilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Umnumzana Manguja ubekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje ngemva komhlangano lekomiti ye-monetary policy. Uthe abantu sebezenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga njalo lo mkambo wensitha uzatshabalala ngenxa yaleli nyathelo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Fana lo mntu lokhu efake isigamba phezu kwebhrugu elilokhu lidabuka. Liyadabuka, uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi ifomula yabo ngoba laba abantu bazama ukwenza isimanga okungathi yimiracle. But bayakwazi nabo ukuthi ama-principle awemali ne-economics vele awalungiswanga. Kule bhethi, kule cansi eliyabe lifazelwe yendlela liyendlalwe liyendlalwe ngaphansi ukuze kweneliseke ukuthi kube khona okuzayakhwa phezu kwalo. Hayi ukuthi ngiphonge ufisa ukuthi ngoba utshintshe lokhu sokuzatshintsha lokhu, no. Akusezokusize lutho. Yabona kuyenzeka nje ukuthi nge-1 week, 2 weeks, abantu laba abe-private market bahlakaniphe kakhulu okwedlula i-government. So ungaphumuye kule kwisayidi, bona baphuma vede bafinda futhi enye formula yokuthi imali le igcinisize bona. So angiboni mina imirati yangona, angazi mhlawumbe ukuthi abayi-explain nje bayi-chainja befihle umphini. Yakubona kakuhle ukuthi sebekwenzeka ningi lokhu. Batshintshe bethi la, batshintshe bethi la, batshintshe bethi la, kwehlule all the same. And kwakulo mqondo omuhle ukuthi ukhithwe i-US, but because ngoba i-US into yade yenza ukuthi kuyenza izinto zeZimbabwe zidule, i-United States ifuna ukuthenga ulutho ingathengi eZimbabwe. So akusela ama-exports, ingathengi eZimbabwe ngoba kuyofana ukuthi ithenge kubo okudura khona. Igcine siyathenga eNamibia ngoba i-rate labo lelo leNamibia lingafanani. So lezi mali zethu lezi ezingane lezi esiloku sizama ukuthi sizifose zilenkani, angiboni leo zizosiza ulutho.
Kuyini manje okuzayenza yehlule limali? Kungani ingasoze iqede uhlupho lokusilela?
Isilinganiso semali yemali ayidetermine ukufisa kwe-government. Kunezinto ezingena khonapho ezifana nale politics, ezifana nama-product eziningi ezinjengazenezo. Bona I think balokhu bedela lokhu ukuthi mhlawumbe kusasa ipolitics izalunga bese kusithi all of it. Okwamanje bakhava ngezigamba nje. Iyaphela le imali wethu iyafuna mbe kafuni ngoba akuyi ngaye lokhu. Kuya ngokuthi ama principles of economics ahambelana ne inflation le product ethengiswayo alungisiwe yini.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethe ecumngela izombusazo bexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, la ku short wave 6175. La ku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave ku 4930 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe yaqhubeka ihlaselwe isikhudumezi esikhangelelwe ukuba khona ize iyephela linyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukutshiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikutshisa lokhu. Umnumzana Simphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukutshisa lokhu kungaletha emikhuhlane ebantwini.
I-heat wave izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abanengi when it comes to ukuchisa kono kuba expose emkhuhlane eminingi njengokuthi umunye akwazi ukuthi ephuma umungula, abanye nje general umzimba uba weak, uyeswela amandla. Njengami let's take for example mina ngisebenze bakery, it will be hot in the first place. Ama temperatures ase bakery wona aphezulu, so ngizela ke lomkhathi wona ngokwawo kuba wesi njalo kugalisa ukuthi umuntu khonapho ebe leminye imikhuhlane.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi.
Yabona ukuchisa lokhu i-heat wave leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo nge-problem lesilawo yamanzi khathesi akulala manzi. So abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kuchisa kube la manzi amanzi engahluphi. Uzothi ungagcina sifentela ngabantwana lapha esikolo.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje
useloba iporridge ikumbe irayisi uyahlala kukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alethukela lesawudo. Bengizitshela ukuthi baza ngipha abadala besithi ukuchisa yikho okuletha izulu. Lokhu ukuchisa sokusithwalisa nzima. Sithemba ukuthi izulu leli lizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolene Mafu uthi laloba ukuchisa kuletha emkhuhlane sebelethemba lokuthi izulu mhlawumbe lizakuna lonyaka.
Ukuchisa kuyasiafekta kakhulu ngendaba yokuthi kathesi abantwana abaningi bayaphuma amagqubu, amanye ayaphuma ubomvu, amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokujisa. Ukujisa kuyasiafekta thina abantu abadala ngendaba yokuthi lokhu inyawo zethu ziyavuvuka ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokujisa. Khona kujisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya, izulu eliningi ngendaba yenaleyo yokujisa. Nxa kungajisanga kakhulu kuyabe kungela zulu. Ende kathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kuchisa, so kuyasiafekta kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokuthi lesi sigudumezi sibuye lemikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala okuhle kwaqondana loduko lokusilela kwamanzi. Abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu lizakuna kuhle lonyaka. Amazwe agoqela iZimbabwe, iMozambique, iBotswana, iDRC, iAngola, lele Malawi ahlaselwe yilesi sigudumezi sama-degrees aphakathi kwamachumi amathathu lamahlanu kusiya kwangamachumi edlula amane i-35 to 40 degrees Celsius. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Suku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje ingcwethi ezilwela ilungelo lenyamazana yenhlanganiso ye-Advocates for Earth ziveza ukukhathazeka ngesimo sendlala esiselizweni esibangelwa ukuguquka komkhathi osekuphazamisa impilakahle lenhlala kahle yabantu lenyamazana zendle. Sikhuluma nje kubikwa sekufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu 55 endaweni egcinelwa inyamazana zendle eyeWange National Park. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama isethulela lolu daba.
Lezincwethi zithi okunye okwenza lolu duko lukhule yikuqheliswa kwendawo enjiwa amalahle sezinciphisa lapho kumele inyamazana zithole amanzi osekusenza inengi lazo zibulawe liphango. Enye yalezincwethi oligqwetha eliphatheke kumsebenzi wokulondolozwa kwenyamazana zendle enhlanganisweni ye-Solidarity for Environmental Justice, uMnumzana Lenin Tinashe Chisaira ulandisa kabanzi ngodubo oluseWange National Park.
We are facing a drought, you know, as a continent in many parts of Southern Africa. These are the effects of climate change. But there are quite a number.
Sibhekane nendlala elizweni kanye lamanye akusigaba sangezansi kwezekazi le-Afrika okubangelwa ukuguquka komkhathi, i-climate change. Kuningi okungenziwa kuphela nxa uhulumende engazimisela ukulalela okuvelela kwenhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulondoloza inyamazana zendle. Kumele siqhube imisebenzi eyenza imvelo iphathwe ngendlela engasoze iphazamise inyamazana lozulu ohlala kulezo ndawo azizwisise ukuqakatheka kwazo ngoba esazi ukuba ziyamsiza. Okudingakalayo ukuzitholisa ukudla lamanzi lezo nyamazana eziseWange National Park.
UChisaira uqhubekethi abembamalahle labo sebengena phakathi eWange National Park bephazamisa indawo ezitholakala khona amanzi.
The major threat to wildlife nowadays is the expansion of the human habitats.
Osekuludobo edabeni lwenyamazana zendle ngabantu asebeqhuba imisebenzi etshiyeneyo efana leyokwemba engena lapho ezihlala khona. Ngoba nxa umuntu eqhuba imisebenzi yokwemba ushabalalisa indawo enkulu okuyikhona kuhlala inyamazana hatshi ezinkulu kuphela lezincinyane, kusitsho ukuba kuyabe kulokudonselana kulokhu okutholakala kiyo.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kombiko othi kufe amachumi amahlanu lanhlanu endlovu 55 zibulawa liphango eWange National Park kunsukana esanda kwedlula. Omunye wabasebenzisana labe Advocates for Earth kobulawayo uNkosazana Cinderella Ndlovu ulandisa ngase benqume ukukwenza ukusiza ekutholiseni inyamazana zendle amanzi eziseWange National Park.
Njengenhlanganiso ye-Advocates for Earth sinanzelela kakhulu uhlupho inyamazana zethu zeganga ezikhangelane lazo, ikakhulu ngesikhathi sendlala ziswela amanzi, ziswela ukudla. Njengeqembu, imizamo yethu esifisa ukuthi siyenze, sifisa ukuthi sibe lohambo oluzasuka eHarare luze lefika eWange oluzaba ngamakhilomitha angamakhulu ayisithupha. Kulolu hambo sabe sihamba sifundisa abantu njalo siqoqa izimali ezizakuya ekuncediseni ukwendliwa kwalezi nyamazana eWange National Park.
Lezi ngcwethi zithi amalungiselelo ohambo lwamakhilomitha angamakhulu ayisithupha behamba ngenyawo besuka eHarare ukuya eWange National Park asekusibanga esiphezulu, njalo sebengamachumi amabili lanhlanu asebeveze isifiso sokuphatheka. Asenelisanga ukuthola imbiko yabezimpacts ngalolu daba njengoba isikhulumeli salolu hlangothi uMnumzana Tinashe Farao besibikwa siphandle kwelizwe. Sehlulekile njalo ukuthola icele lomphathintambo wezokulondolozwa kwemvelo lokwethekelelwa kwelizwe obengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngempilo yabatsha eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Baphila njani abatsha elizweni okuhlupha ukuthola umsebenzi? Ofisa ungena kuhlelo, thumela umlayezo loku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni yokukhulumisana yobulenjini AF Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Mthokazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weLebanon umnumzana Saad al-Hariri wazise ukuba usetshiya umsebenzi ngemva kokubhekana lokutshengisela kwamaviki amabili abantu besithi bafuna inguquko kahulumende wakhe ogcwele inkohlakalo. U-al-Hariri uphume kumabonakude esethula lesi saziso esithi usethumele incwadi kumongameli Michael Aoun. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ubike ukuba ulusizi ngokulahlekelwa kwelizwe ngemva kokubulawa kwabantu abangamachumi phose ayisikhombisa 67 lokubhidlizwa kwezakhiwo zokukhonzela ezimbalwa. Lokhu kwenzakale ekuqhamukeni kodlakela edolobheni le-Adama esigabeni sabakhuluma ulimi lwe-Oromo olunakekelwa ukuba ngoloku chasana ngemihlobo langenkolo. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo, yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke, okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo okudanisayo ikuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba Mr. Gandhi lokhu akusayethusi, lokhu sokuyinto engani siyinjayelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela, and lokhu sokusenze saba iziyelele elizweni lethu lelizwe abathi khona linothile kodwa siqilwa ngabantu. Ngoba ukunje kathesi soku-affect izinto eziningi, umpupu wonke ukhwelile. Ngibona kathesi lapho emashopu lapho yenza 99 cents kuthe kwa-affecta izinto eziningi, lomthova la usukhwelile, into zimzima sibili. Angazi why elize linganile ukuthi khona ama-prizes abe lokhu ikhwela daily and daily. Lokhu sesithwele nzima amaZimbabweans, and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalise. Le into isizaba into ezaphonga utrigger ini. Ngiyakwazi baba, indlala into ebuhlungu kakhulu, ngoba umuntu uthunywa indlala. Bathi ngesilungu an angry man is an angry man. Anjibale besithina abesilungu lapha, ngoba uyabe usuzondile, usulambile, ususirutsha kuthini, usuyenza konke okungayizakalayo vele kungaphandle komthetho. Ngoba lapha sekutshengisa ukuthi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ikuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Into engizidolo lapha kunzima mntayo kababa, ngoba kwesinye isikhathi zikhwela zikhuphuka nsuku zonke. Namuhla ungathenga ulutho soyikhona kathi ungatholi imali, so kumele uthi uthenge into zonke ozifunayo, ngoba ungayigcina sasivuke ngasathengi lutho, sithenga okulutshwane. Mina ngibona uhlupho lwalapha ekhaya ukuthi kugcwele abantu abakudiaspora, yibo abalo besponsa abantu ngapha, abantu bengaboni ubuhlungu. Kodwa nxa ungela muntu okudiaspora awuphila nzima kakhulu. Kunje so ngikhuluma ifuel ikhuphukile izolo, ikhwelile izolo. So which means into zonke seziyakhwela futhi.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga elizwe ikhanya isehlula.
Umphathi ntambo wasithembisa efika uthi ube lamachinga azawayenza ukuthi umnotho uphumelele, kodwa ngibona njengani wehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asikakubona ukuthi uzamane kule transitional stabilization program, kodwa ayikasiniki esingakuthi abantu abasahlupheki, abantu baqhubeka bayahlupheka.
UBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika bese beligcina.
Uhlupho lwama-rate abantu bangathunyezela imali kumbe i-rand kumbe i-US kumbe i-pound. Ba uyabeloke libambile ngafuna ukulitshintshe mina lokhu irethiwe. Ekhohle ukuthi lokhu irethinga awe bengamnika lokhu singama-bond lokhu siku 200 lokhu sikubani, but ibona ama-shop i-price yabo babeloke be-multiply nge-USA yona leyana nxa into ibi i-1 US uyabeloke ethenga nge-1 US yena kapho bona bakunanzeleli khonoko. Yikho bona ama-price ikhuphuka nsuku zonke ngoba irethinga awe le-price yatshintsha. Kakhulu laba abangathunyezelwa abahola khonapha i-bond ngoba iyabingatshintshi ipay yakho ilokhu ifanani njalo.
Ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alithumi lasithupha, i-$16.67, kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge-$17.47.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Uhulumende useyabele kungelambadalo iziqindi eziyisikhombisa zesigaba zeMatabeleland North inhlanyelo yomumbu amabele lomvundiso. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wolunye uhlangothi kugatsha lwezokulima esigabeni seMatabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi iziqinti zonke eziphansi kwesigaba sakhe sezitholile inhlanyelo lomvundiso.
Uhulumende ulenhlanyelo yomumbu yamabele ayipha abalimi bengabhadalanga. Layona leyochinda ababhadali lutho abalimi. Kuphindeke endaweni ezilochinda baphiwe le tractor ezabalimela i-1 hectare labo abazimisele ukulima uchinda. Kube sekusithi laba abazalima amabele umumbu bazanikwa inhlanyelo i-10 kg yamabele kumbe 10 kg yomumbu, isakelo lodwa lika compound, isakelo lodwa ele ammonium nitrate fertilizer ukuzalisa. Sikhuluma nje ama GMP depo onke eMatabeleland North aseqalisile ukwamukela inhlanyelo kumbe i-fertilizer.
Unyoni uqhubekele phambili ekhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezincane ezinjengamabele ngoba zivuthwa masinyane.
Besikhuthaza lokuthi ngomumo lo esiwukhangeleleyo abalimi kabandise indima yamabele lenyawoni, sikuthi ngama-small grains, labondumba, ondlubu, amazambane okumelana lokoma.
Lo nyaka unyoni uthi izulu ingcwethi zomkhathi zithi liba lilutshwane, ngakho ke abalimi kumele balime ngonanzelelo.
Ngehlandla lokuqala uNovember December libe selisiba lilutshwana ngoJanuwari, February, March. Kuvame ukuthi ke uzibandlela ukusiya kumbimbitho nxa kuthiwa liyaba lilutshwana, kwesinye isikhathi kithi ukutsho ukuthi izulu lingaphangisa ukuhamba, kumbe phakathi kwenyanga kazibandlela kube khona ukuthi kube lokoma esikuthi ngama mid season dry spell, lapho esiba mhlawumbe lamaviki amabili, amathathu, amane izulu lingani, okuyakwenzeka ukuthi isilimo sethu sicine singasavuthwanga ngendlela.
Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngodubo lokusilela kwenhlanyelo lemvundiso ababhekane lalo.
Asazibini inhlanyelo lonyaka kumbe singayithola njoba lunyaka singazange silime. Asazi phela ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka. Kunge labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbe lizana ngoba ifertilizer masingayiphiwa. Ifuna kufunakala izulu kakhulu ukuthi sibe lezulu. Alathi singafisa ukuthi kumbe uhulumeni angenela isibele amadona esinike inhlanyelo kumbe silungiselele kwenze nezilimi godi ukuze sithole amanzi ngoba impilo ngamanzi.
Isigaba lesi sitholiswe amathani enhlanyelo yomumbu phose inkulungwane 970, amabele amathani phose amakhulu amabili 180 tons, umvundiso wohlobo lwe-compound D amathani inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5500, lamathani afanayo njalo wohlobo lwe-ammonium nitrate. Abalimi abaningi bakhala ngokuthi babhekane lodubo olukhulu lokusilela kwenhlanyelo lomvundiso lonyaka kanye nentengo ephezulu efunwa ngabamavinkili abangayenelisiyo. Iningi labalimi lonyaka likhangelele ukutholiswa inhlanyelo lomvundiso nguhulumende njengokuthembisa kwamongameli Emmerson Mnangagwa Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngifuna ukuhamba ngilamali gidigidi ngenyawo ezidabukileyo ngumfoka amajayivana esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lamumajayivana. Singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende ubekwa eza kwethula imali entsha isilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyamabond coins kumaviki amabili azayo. Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwe yisikhudumezi esithiwa yi-heat wave ngesilungu. silugqiba ke lapha uhlelo lolu lamhlanje igama ngu Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.